o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 9 kuNtulikazi 2018 nenguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
uthi bethumezele imessenger njalo ungazange ukuyicele ngisho uyadingiswela ukuthi le private life yakho awusela ukuthi siyahambe secampaign siyahambe sekhona le maparty nabo lapha abafuna khona akho into besiyingene ku private life.
Omunye okhulume etholele umbiko uthi le indlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana labasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo zakulezi
Ibandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kumakhalekhukhwini lakuWhatsApp okuyinto esolwa ngabanye abangayifuniyo limbiko.
Sakhona sikhathi i-polling station eyodwa sayikamukamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ma-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunika nakuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesilirejista sinabantu abangu-5000. Bese sithi kule polling station A, B, C, D phakathi kwabo.
Abe commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bengeze indawo zokuvotela ngokuziqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuba bezile nani eliqinise kakhulu lababhalisele ukuvota. Kuqhamuke udlakela eWurungwe East lapho kushiswe khona indlu yelunga leNational Patriotic Front. Abantu abaningi bahlaselwe luphepha kanye lesihlabo senyumoniya ngemva kokuhlaselwa ngumqando. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kubomakhalekhukhwini babo lakuWhatsApp okuyinto ecothozwa kakhulu ngabanye abangayifuniyo limbiko. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
AbeZANU-PF babikwa beke bathumela abantu abalutshwana kuqala bebabuza imvumo yokuthunyelwa leyo mibiko abahle bala ukuyithunyezelwa okwenze ibandla leli lagcina lithumezela umuntu wonke ngenjongo yokuqondiswa kwabatsha abayibona abalenani elikhulu lababhalise ilungelo lokuvota lonyaka. I-Studio 7 ithole enye yemibiko ilamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma labeZimbabwe ekhankasela usekelo kukhetho.
Thank you for joining my WhatsApp broadcast list.
Ngiyalibonga ngokuba kuncingo zami zika WhatsApp. Lapha ngizakuba ngithumeza izehlekalo ezichiyeneyo zikahulumende kanye lekampeni yami yokhetho. Ngiyakwazi ukuthi iWhatsApp iqhakatheke kakhulu eZimbabwe njalo ngizasebenzisa le indlela ukukhuluma lani abantu beZimbabwe. Njengesikhumbuzo kusafanele ugcine inombolo zami lezi kufoni yakho ukuze uthole imbiko ezalandela. KuZimbabwe entsha ukukhulumisana kuqhakathekile.
Imbiko le ebuya kuWhatsApp kumbe ku-text message kumakhalekhukhwini isilethe ukukhonona kuZulu weZimbabwe osole ezibuza ukuthi lezi ncwadi zibuye njani yena engazicelanga. Iningi elikhulumele Studio 7 lithi alifuni ukuthunyezelwa imibiko yezombusazwe kumakhalekhukhwini wabo bengayicelanga njalo bengasekelelo bandla ikakhulu eZimbabwe okulembali yodlakela lezombusazwe abantu behlukunyezwa ngendlela ezijeneyo.
Yazi kuyacaphula kangakanani ukuthi wena kumakhalekhukhwini lwakho uthole incwadi ethunyelwe ngabantu beZANU-PF wena ungabazange ubacele ngisho bekusendela imeseji. Imagine nambonto kuyinto ukuthi bethumezele imessenger njalo ungazange ukuyicele ngisho uyadingiswela ukuthi le private life yakho awusela Ukuthi siyahambe secampaign siyahambe sekhona le maparty nabo lapha abafuna khona akho into besingenele ku private life.
Omunye okhulume etholela umbiko uthi le indlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana labasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo zakulezi nsuku ezinjenge WhatsApp, kodwa uthi lokhu kumele kube lokuvumelana loyitholayo, hatshi ukuthumezela wonke umuntu.
I think into leyi eka ED and ezano to campaign, icampaigner isebenzisa i social media ku right because iyabi hambelana le technology, but i problem ukuthi now awumelanga bephongu yenza i mass distribution, like bephongu kusendela wonke umuntu ama messages without knowing ukuthi umuntu lwana yena usekela liphi ibandla.
Okwenziwe ngabe ZANU-PF sokudale ukukhonona kwabaningi ngokungathembeki kwamakhampani abomakhalekhukhwini angagcini kuhle imfihlo kaZulu ayiwo anikeza ibandla leli inombolo zabo zezincingo. Lokhu kuthandabuza kukaZulu sokudale kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho izama ngoqotho na yona ikomishini yeZEC isehluleka ukujezisa iZANU-PF ngokwenzakalayo okwamanje. Lokhu kubuye kwagcizelelwa liqula le-European Union elizoqapha ukhetho ngeviki edluleyo lisithi iZEC kusamele isebenze okukhanya ukuthi uZulu abe lethemba lempumela yokhetho lolonyaka. Ngimele isithuthu 7 kuseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
IZimbabwe Electoral Commission ithi siyengeze inani indawo zokuvotela ama-polling stations ngemva kokunanzelela ukuthi ezinye indawo zilabantu abaningi kakhulu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abezeki bathi lokho kwengezelelwa kwendawo zokuvotela kungasoke kwaphambanisa lutho ngoba zizoba yingxenye yalezo ebezivele zikhona. Umgcini sihlalo wezeki uJustice Priscilla Jigumba utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwa ngomvulo maviki wonke emahofisini akhe ukuba lokhu bakwenze ngoba befuna ukwehlisa ubude bendwendwe kulezo ndawo lapho bekulabantu abaningi ababhalisela khona.
And that amendment, you know the date when the Electoral Amendment Bill was actually passed. It was fairly recently. It then gave us...
Lizonanzelela ukuba umthetho wa Electoral Act Amendment Bill osanda kuguqulwa usiphe amandla ukuba siziqamule lezo ndawo. Xa kuyikuthi ibivele isikhona indawo esasiyithe izokuba yindawo yokuvotela, leyo ndawo ilabantu ababhalisa ukuba bazovotela kiyo bezinkulungwana ezinhlanu. Siqamule kwaba zindawo ezinhlanu. Lokhu kusitsho ukuba lezi ndawo seziza kuba ngaphansi kwaleyo ebivele ikhona.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye wama-commissioners uDr. Qhubani Moyo.
Sasifuna ukuthi kube le 1000 polling station, kodwa i-polling station zethu zagcina sizisiba labantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi ba-register. Sacina sithatha i-polling station eyodwa sayiqamuqamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ama-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunika nakuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesiliregister esinabantu abangu-5000 bese sithi kule-polling station A, B, C, D phakathi kwabo, okutho ukuthi abantu bangwana abarejistile laba abanye bayavotela ku-classroom eyokuqala, abanye kweyesibili, abanye kweyesithathu, kodwa kuleko kuyisame esikolo khonapho abarejistile khona.
Uchasisa njalo ngokuthiwa ngumthetho kwezokudindwa kwephepha lokuvotisa ele-ballot paper ngemva kokuba abamabandla ezombusazwe aphikisayo eqhubeka ekhonona ukuba batholiswanga ithuba elanelayo ukulihlolisisa ngesikhathi lidindwa ngabe-Fidelity Printers.
Umthetho uthi i-ballot paper lidizayinwa liphinde futhi lihambe liyeprintwa iZEC. IZEC ayela mlando wokuthi ifake ama-political parties ekuphrintweni kwe-ballot paper. Kodwa ngendaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe ngani siyadila lokukhonona ngani kukhona, zathi ama-political parties ngawabuye azobona i-printing ye-ballot paper. Sahamba labe Fidelity Printers bafika babona ukuthi liphindwa njani, kodwa abasebekufuna bona ukuthi mhlawumbe bangene khonapho babambe iphepha balicubucubungule babambe le mtshini yakhona. Sathi hayi, thina lokhu angeke kwenzakali. Njenge-commission siyaprotecta wonke uZulu, sibavalele ukwenzela ukuthi i-ballot paper libe yi-secret yomuntu wonke.
UDr. Moyo onguye ophethe uhlangothi lwamabandla ezombusazwe azoncintisa kukhetho olwe multi-party liaison committee uthi khona bezahlolisisa izehlakalo zokutshaywa kwabantu ngabebutho lamapolisa emhlanganweni webandla lezanu-PF wokudinga usekelo eBindura ngempela viki. Abezek bathethe leli thuba ukwazisa intatheli zindaba ukuba kabalani lo sekukhalazwa ngabantu asebethola imibiko evela kwabezanu-PF yokubakhuthaza ukuba bavotele lelo bandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ibandla eliphikisayo elibikwa lisekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, eNational Patriotic Front, lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngabantu abanakanelwa ukuthi basekela ibandla leZANU-PF eHurungwe East ngolwesihlanu. Oncintisa emele iNPF esigabeni lesi unkosikazi Sarah Mahoka uthi indlu kamnumzana Cyprian Kademukombele itshiswe ebusuku kulabantwana abalele phakathi, kodwa uthi baphange bahlengwa. UMahoka uthi abasekeli bebandla lakhe sebehlalela evalweni esigabeni lesi ngokwethuselwa ngamalunga eZANU-PF. UMahoka uthi udlakela lolu kalubethusi, ngakho uthi uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe.
Abantu bezanu bayesaba ukuthi sesibadlile kudala singakavoti, batshisa indlu ya-chairperson we-NPF. Kwakula bantwana ababili endlini bebelele khona lapho, kodwa abantwana baphuma kwakho indlu le mpahla ezinye zabe zikhona phakathi.
Amapholisa athini manje?
Amapholisa ngapha eHurungwe, iHurungwe yose ezeho 5 constituents, akula mota eyokuthi amapholisa noma ungatshaywa noma ungathiselwa ukuthi bagijime bahamba lenyawo. Akula mota ema-police station onke ngapha eHurungwe, akula mota, so siledubo ngapha.
Udlakela lolo ungathi luphazamisa njani umkhankaso wakho?
Hayi, thina sesabi, kodwa abantwana bayasaba. Thina akuna, asinasabi laba bantu laba. Laba bantu laba siyabazi ukuthi baphonga ukubulala abantu. Into yabo yokubulala abantu, yokutshisa izindlu, yokuthi abantu laba bayi-indeda abantu, ukwenza kwabo abantu bezani laba. Bangabona ukuthi sebedliwe, abala chance. Yikho khona lokho kulodubo kakhulu kuzani. Abalanto noma ukuthi banike abantu izinto, abala noma ukuthi bathenge ama-t-shirts, abala.
Unkosikazi Sarah Mahoka uncintisa kukhetho lokudinga umeli weHurungwe East edalele parliamente elilunga lebandla leNational Patriotic Front. Sizamile ukukhuluma lezikhulumeli zamapholisa ezivalisa unkosikazi Charity Charamba lomnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa bebengadobhi incingo zabo. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo laye ubengadobhi ucingo. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube usole kakhulu loludlakela.
Yinto yembi kakhulu leyo, nxa kuliqiniso ukuthi kungabe kuludlakela oluvela eqenjini elithize, kumele kuthathwe isinyathelo esikhulu, amanyathelo athize ukuthi babotshwe labo bantu, bathutshiswe ukuze kungabhebhetheki kugcwale indawo zonke. Kanti-ke futhi bonke abamaqembu lawo aphikisayo nalibusayo kumele bonke okwenzakeleyo bakusole kakhulu, bathathe amanyathela ukukhuza abalandeli babo. Izeki imele isukume ila yo ikhulume ngalolo daba, kungabi into edlilayo nje engasindaba zalutho.
Ubona kusiba lo muntu obotshwayo na?
Kufanele kube khona umuntu obotshwayo. Nxa kungasenzekanga lokho kuhle, ngoba akhona ama-observers bakhona labantu bezimbabwe baza kubona kahle ukuthi amapholisa abethatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini, kodwa athethe akhulumile atshela abantu bezimbabwe ukuthi asezukuthatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini, aseza kuma angakhethi iqembu lezombusazwe abe ngaphansi komthetho lesisekelo sombuso kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi ziqine ngeqiniso ngalesi sikhathi sokhetho njalo zibhale indaba eziqotho zingela kwesaba ukuze zingazidaleli inhlupho zokuxabana lalabo eziyabe zibhale ngabo. Kubika u-Albert Ncube.
Ekhuluma le ntatheli zindaba eGwanda emhlanganweni obugqoqwe inhlanganiso yemisa ngomgqibelo ngendlela abangazivikela ngayo ngalesi sikhathi sokhetho, intatheli zindaba elodumo umnumzana Christine Naka udwa kuqakathekileyo ukuthi intatheli zindaba zibhale iqiniso zingakhethi hlangothi. Ukhuthaza abezindaba ukuthi bengamukeli imali lokunye okuvela kwabezombusazwe esithi lokhu kulakho kudala ukuthi bengasabhali iqiniso. Intatheli zindaba ebezikula umhlangano ziyamukelela imfundiso zisithi ibuye ngesikhathi esiqondileyo. Umnumzana Alifeli Mdawu, intatheli zindaba ezimeleyo, udufunde okuningi kulombuthano.
Lukulihlelo oluhle sibili ngoba luyasifundisa njengonozindaba ukuthi kumele siziphathe njani ikakhulu uma sikhangele indaba zokhetho. Enkubambileyo kakhulu kakhulu kulezifundo ukuthi onozindaba kumele babhale njani indaba zabo ukuthi bengaxegi abamabandla kumbe bengaxegi abantu abahlala ndawonye kodwa babekwazi ukuthi babhale iqiniso.
Omunye obesemhlanganweni ngunkosazana Sinqobile Dube obhalela iphephandaba leNewsiana ele Ilanga.
Sonke isikhathi lapho siyabe sihamba khona kumele sikhangele ukuthi siyavikelana, siyananzelela indawo esikuyo. Nxa sibona ukuthi kukhona okungaba ingozi kithi kumele siyenze isiqiniseko sokuthi siyazivikela. Ungahambi uwedwa kodwa uhambe labanye bakho kwenzela ukuthi lalapho nxa hlangana lohlupho nimela linjani lendawonye.
Umnumzana Tsepo Khabo thatha imfanekiso uthi kubalulekile ukuthi abathatha imfanekiso bathathe eveza iqiniso.
Sibe lakho ukubana sinike i-fair coverage ngendlela esithatha ngayo amapikitsha, hatshi ukuthi sitshengise ukuthi kwamanye amabandla kumbe ezindawo eziyabe zithatha indaba zethu sithathe imfanekiso ngendlela eyiyo njalo sikhiphe imfanekiso eyiyo.
Osafundela ukuba yintatheli zindaba unkosazana Monitor Ncube laye uthi ufunde okuningi.
Ubudlelwane bethu nama-sources ethu ukuthi ama-sources ethu kumele siwaprotekte kwenzela ukuthi lakusasa bekwanisa ukuthi besinike i-information.
Eminyakeni edlulileyo intatheli zindaba bezihlukuluzwa ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Inkokheli yenhlanganiso elawula ngokusebenza kwentatheli zindaba yemisa ikhuthaza intatheli zindaba ukuthi zingakhohlwa ukubhala ngamabandla ezombusazwe asacathulayo ukuze uzulu akhethwe lolwazi olweneleyo ngawo wonke. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokuhlukaniswa kwezinye indawo zokuvotela ngabe commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Thailand zithi kulabanye njalo abantwana abane abenelise ukuhlengwa obhalwini abakade bevalelwe kilo ngamanzi okwamaviki amabili edluleyo. Inani lasebehlengiwe phakathi kwabalitshumi lambili abawelwe yilingozi sebeyisificamnwembili kunsuku ezimbili ezedlule. Unobhala obona ngobudlelwano belebhilithane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson usetshiye umsebenzi ngemva kokungavumelani lezinye zeziqondiso zokuphuma kwelizwe lakhe kumanyano we-European Union. Kulabantu asebehlaselwe ngomkhuhlane wokuvimbana kanye lomkhuhlane wesihlabo inyumoniya kobulawayo ngenxa yomqando. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Abantwana abancane lasebeluphele bayakhwehlela njalo babulawa izihlabo ezilethwe ngumqando walonyaka ozengolaka. Unkosikazi Nothabo Nyathi omunye wabazali ozame ukusa abantwana esibhedlela kobulawayo uthi emaklinika abancedi ngalutho, babalayela ukuthi basebenzise imithi yangekhaya enjengamalemoni.
Umqando lowu esiphakathi kwawo lapha kobulawayo yeba yikuthi uthiye abantwana begula kakhulu amaflu bayakhwehlela ebusuku. Bawuhamba lapha eclinic bayawutshela ama-home remedy. Asazi ukuthi ukuthi amalemoni azabenza basileni ngoba umqando lowu abantwana bahlatshiwe lapha izihlabo bayakhwehlela kakhulu balamaflu lapha kokuphela.
Omunye wabantwana besikolo uZandile Chuma uthi njengabantwana besikolo bathwala nzima ukuvuka ebusuku bebala belungiselela imihloliso loba ukubamba ipenseli.
Umqando wona wosirias okungayenziyo kaze uvuka kwakhona lakho ekuseni usubuya esikolo. Even lokubhale, these days we're writing exams, so uma usiyahlala eklasini ubhala i-exam and izandla zebe zifrizile.
Abantwana abahlala ezitaladeni labo bahlaselwe kakubi yilumqando, kutsho uNompumelelo Dube osebenza labaswele indawo zokuhlala kanye lentandane. Inhlanganiso ezikhangela abaphila ezitaladeni bezizama ukuphathisa ngempahla kanye lokudla okokuthi bazivikele ikakhulu ngenxa yokuthi baswele indawo yokuhlala evikelekileyo.
I've had cases of abantwana bebuya begula, abanye befile ukuthi bazibuyele ngapha, but sokubuya ama-colleagues abangani babo bezoreport ukuthi uzibani uyagula, uzibani uyamqando. And we have referred abanye to ezibhedlela and abanye bebesiba assista ngempahla ngamajesi ezikhudumalayo wenze ukuthi bavikele umqando. Kanti ukuthi uyaye besesehluleka lokuthi ahambe abuye ngapha to come and get maybe ukudla or things like that because of where egodola engila maybe proper clothing ukuvikela umqando.
Udokotela Derek Matsika ongomunye wabodokotela kobulawayo usipha umbono ngokwenzakala ikakhulu nxa kuthe kwaba lenguquko esimeni somkhathi okunjengalumqando ohlasele idolobho leli kusukela evikini ephelileyo.
Uyanduya ukuba lama problems amaningi. Isikhathini eziningi esijala ukubona ukuthi abantu bathwala nzima ngenxa yokuthi imizimba yabo iyabe ihluleka esikubiza sithi ngesikhiwa uku-adjusta kumbe ukujwayela umqando ngenxa yokuthi umzimba usujala uhlala endaweni esigudumalayo ungaqandelwa. Esikhathini eziningi siyanduka ubona ukuthi abantu abajala ukuthwala kanzima kakhulu ngabantwana labakhulileyo ngoba esikhathini eziningi abahlupha labantwana uhlupha babalayo ukuthi imizimba yabo ayisaqinanga ingani ibuthakathaka. So ungaba lo mqando kumba ngaba lento efuza ukuthi imizimba ingani yajayele iyathatha isikhathi ukuthi ijayele nikhonaphana ekuthatheni isikande khona ukuba le mkhuhlane. Mesijala ubona kakhulu ukuthi nxa usuke emqandi ekuchiseni usuye emqandeni siyandikubona into ezinjengabo flu. Iflu yangikhona ingabe indlela ezijeneyo, ingabe yiflu yamakhala yokukhwehlela amaphapho ngoba ibe yiflu yesisu ukuthi abantwana babehlanza mbe ukuhuda.
Udokotela Matsika uqhubeke ethi abantu kumele bahlale endaweni ezikhudumalayo bengavumeli ukungenwa ngumqando. Ebantwaneni abancane imizimba ithatha isikhathi ukuthi ize ijayele umumo lapho yikho abahlaselwa khona imikhuhlane ikakhulu nxa ukugula lokhu kungelatshwanga ngesikhathi. Imzimba ilendlela enza ngayo ukuthi igazi lingahambi ezandleni lemazwaneni liqonde ezithweni zangaphakathi okungagcina kubangela ukuthi iminwe kumbe amazwane agcine esifa kwamanye amazwe kuze kuqunywe. Abalemikhuhlane ehlasela ukuphefumula enjenge-asthma labo basengozini ngenxa yomqando. Ijwabu lalo lihlaselwa ukudabuka okugcina kusiba buhlungu ngenxa yalomqando. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje adibane lembila sithutha amaqembu omdlalo wenguqu akobulawayo ekuphendukeni kwemidlalo yeCastlelaga Premier Soccer League kungenwa nje kuhlandla lesivili lwalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lechikeni nilo lodwa elenelise ukuthola umhlomelo wodwa kuphela phakathi kwamaqembu akobulawayo adlala kusigaba sePremier Soccer League kusithi amanye wonke asele ephethe izibuya ekuphendukeni kwemidlalo ngemva kokuba kuke kwaba lekhefu lamaviki amabili. Abafana bechikeni labo basile ngesikhala senaliti njengoba belinganise umdlalo susiyafika komlindo yacina emdlalweni wabo leqembu leDynamos wona uphele zingutshikilo bhanqa 1-1 ngesonto esigodlweni iHarare. Ngosuku olufanayo iqembu le-Islanders litshaywe nge-1 kanyanga le-Black Rhinos esigodlweni. Njalo limpumela itsho ukuba iqembu lebhoso selitshaywe imidlalo ilandelana yaba mithathu. Njalo linqotshwa ngempumela efanayo ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyanga leBulawayo Chiefs kanye nele-FC Platinum ungakayiwa kukhefu. Ele-Chiefs lalo litshaywe nge-1 kanyanga leYada lidlala lingekhaya eluveve. Kwathi leBulawayo City lalo lidliwe ngempumela efanayo lapho litshaywe ngele-Chapungu emdlalweni odlalelwe eNkabazwe. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo womqeqetshi weqembu leChiefs uGathley Chibuka uveze ukuba isimo sibucayi kuqembu lakhe lakho kolahlekelwa ngabadlali abambalwa abesiya kwamanye amaqembu.
Very true. We several of our players have been approached and we've been actually been approached by several teams. So basically
kuliqiniso sibili abadlali bethu abaningi sebelandwe ngamaqembu amaningi abafunayo. Asuze sivalele abafana abafuna ukuthi behambe. Yebo kuzaba nzima ukubana siyenelise ukuqhubekela phambili sidlala kuhle, kodwa thina asilawo amandla ikakhulu esikhwameni sethu esokubana siyenelise ukuthi sithenge abadlali abangazani ngabezinga laphezulu. Kodwa sizazama ngamandla ethu ukudinga bonaba abalesifiso sokudlala abamaqembu aphansi ukuthi bebuye bezosincedisa ukuthi sidlale siphuthe isizini.
Kusenjalo amaqembu ahlezi phezu kwengalane aqhubekile emkhankasweni nawo ukuphakamisa isicoco salonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League njengoba ihlezi esiqongweni sengalane le-FC Platinum litshaywe nge-2-1 ngele-ZPC Caraiba kuthi elenkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga le-Herentals. Iqembu lenkezi Platinum selitshaywe emidlalweni emine ilandelana njalo lingaqhubeka lingadlali kuhle lingagcina lirhwithwa ngele-Triangle eselihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngama-3 lambili ngemva kokubhaxa ubulayeli kwenze eli-Japan Mine nge-5 kanyanga ngesonto. Iqembu lenkezi lona lile miklomelo ngama-3 lathoba 2 kuthi ele-FC Platinum lona lile miklomelo ngama-44. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo City lithelele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka phansi lile miklomelo eli-14 ngemva kokunqotshwa kwalo ngele-Chapungu okuyilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi njalo lile miklomelo eli-16. Endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu le-Japan Mine lona lile miklomelo eli-14 kuthi elijeke amanye engalaneni ngele-Mutare City lona lile miklomelo eli-11. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF selicunule abantu abanengi ngokubathumela imbiko yalo yokukhankasela ukhetho kubomakhalekhukhwini kungela kuvumelana. Ibandla leNational Patriotic Front lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngamalunga eZANU-PF eHurungwe East ngolwesihlanu. Abe komishini yezokhetho bathi sebengeze indawo zokuvotela ngokuziqamuqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuthi kulabantu abanengi kuma-polling stations achiyeneyo. Kwanele okwalamhlanje emthwakazo livalelisayo unguntungameli Nkomo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.